So we discard this in Dabaku VOA in Debele.
Vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 olesithathu mhlazi ku 20 mabasa 2022 ngo Chris Dande endabeni zethu lamhlanje umkhokheli wenhlanganiso ye Operation Dudula umnumzana Nhlanhla Lux Dlamini usefunge wagomela ukuthi abukuza bazawukhomba olotshwala ngenxa yokubulawa komunye wabo ngabe Zimbabwe labesuthu
kusukuyaqaqa ukuthi yena ulezondo labantu bese Zimbabwe ngoba angazi ukuthi labo bazibemenza yini uthi thina zabe Zimbabwe sesidubula ngazi kodwa kuyaqaqa ukuthi uvele wasiqamba wasibicanga obende entweni yabesuthu.
Inani labayabhalisela ukuvota kuhlelo lwe-commission ye-ZEC olokuya ebantwini olwe-blitz oluqhubekela phambili libikwa lokhu liphansi kakhulu.
Jabulisa kakhulu ukuthi abe-mobile office ye-ZEC bakhona ukubana bafinyelele kubahlali eduzane lokho kuzokubanike uhlupho lokubana bayefinyelela endaweni ezikhathana.
Izakhamizi zakobulawayo zithi umcimbi wokuthakazelela uzibuse oqutshwe kule lidolobho ngomvulo kubangele ukuthi abaningi bamabhizimusi bathole inzuzo ethe xaxa ngoba inani labathengayo likhuphukile. Uhlelo lokubala abantu olwe-census luqala kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Operation Dudula umnumzana Nhlanhla Lux Dlamini usefunge wagomela ukuthi abukuza bazawukhomba olotshwala ngenxa yokubulala omunye wabo ngabe Zimbabwe labesuthu. Kodwa uDlamini uthi ilunga lenhlanganiso yakhe elithiwa nguHomotso Diale ladutshulwa ngomvulo duze leSoweto lafa kwalimala amanye amalunga enhlanganiso yakhe ambalwa. Iphephandaba lobulembo leNewsHawk libika ukuba uDlamini uthi kalandaba lokubhubha kukaElvis Nyathi oweZimbabwe owachaywa wachiswa ngomlilo elokijini leDeep Sploot kumalanga asanda kwedlula. UDlamini ubikwa esithi yena ulendaba loDiale hathi uNyathi wengezelela esithi izizalwane zakwele South Africa zibanjwa ngamandla ukuthi zikhalele uNyathi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe eyeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Into kahlandla lasi maze siyidingisisa sizwa kuthiwa bahambe endaweni informal settlement okuhlala khona abantu besisuthu kakhulu. Kusho ukuthi bafike lapho bekhalaza bezakhamuzi mase sizwa ngokuthi laba bantu kuzwakala ngathi batshontsha ama-copper cables hayi wagcine letha umbali. Manje-ke kusho ukuthi asazi ukwenze njani kwaze kwavulelwana ngezikhali lapho kwaqhuma umhlaba. Bona mabe kukhulunywa kuthiwa oyedwa ushonile omunye ulimele kodwa mase sibuzisisa kwabanye bathi hayi akula muntu obuleweyo. So into yakhona nathi sisayidingisisa ukuthi sizwe njambe ngabezomthetho ukuthi iqiniso lakhona likuphi. Esikunanzelelayo ukuthi yena uthe ma ebhala ku-Twitter page yakhe wavela wagxeka wathi yena usedutshulwe nalabafokazi bakhe ngabantu baseZimbabwe labelisuthu. Kusho ukuthi kuyaqaqa ukuthi yena ulezondo labantu baseZimbabwe ngoba angazi ukuthi labo bantu bebememeza yini uthi thina zabe Zimbabwe sesidubula ngazi kodwa kuyaqaqa nje ukuthi uvele wasiqamba wasibicanga obende entweni yabesuthu. Kanti thina ukuthi abantu baganga asingeke sikuvike kodwa-ke ukuthi umuntu uma kungenzeka isigameko abe segcoba thina ngobubende kubi kakhulu ngoba u-inflammatory mayezo vela athi esizweni atshelisizwe ukuthi abantu besezimbabwe besebedubulana nathi kanti kungamanga lokho
ye manje sizwa kuthiwa wethule amazwi atshengisa ukubana uthi yena uzaphindisela kwabezimbabwe lithini lina ngamazwi la
kudala sisizwa vele abantu bedudula ngathi abami ukwenza into yabo le abayenzayo kusho ukuthi abantu bakithi abalimuke bazimisele ukuthi kusho ukuthi hayi laba abantu bahlose ukulwisa abantu bezimbabwe whether bonile kumbe abonanga inhloso yabo bekungabantu basezimbabwe vele kuyacaca ngoba noma sebehambe bayasukelana namasuthu for whatever reason abafuni ukuvuma ukuthi badubulane namasuthu bathi bona badubulane labantu basezimbabwe kuyacaca ukuthi bona umuntu abalwa layo umuntu wasezimbabwe so abantu bakithi kabalimuke kusho ukuthi sonke nje sesisenkingeni yokuthi siyasolwa ngento esingayenzanga nje uyafisukela nje umuntu so hayi injalo yona into yakhona iyaqhubeka nje into yabo leyo yokulwisa abantu bakithi
manje nxa engani usephoxana labesuthu abesuthu bakhona ngabe South Africa kumbe ngabe lesuthu
uyazi ukuthi even ngisenhlanganweni wase-Deep Sluti intswaledi wathi uma ekhuluma wathi yena hayi abantu baselusuthu bona babacabanga njengabantu abaspeciali ngoba abantu baselusuthu bagonjolozelwe yi-South Africa ayikho enye indlela yokuthi uma bephuma lesuthu bengathinti i-South Africa noma bengaze bafuna ukuphuma ngomkhathi so angazi ukuthi sesingathi ngabantu belesuthu suthu khonale kumbe kungathi kodwa ngabantu besesuthwini abazibiza amarashiya hhayi-ke bona abafani nathi thina esithambileyo ungabasondela nje badubula
umnumzana Bongani Mkhwananzi isiphathamandla senhlanganiso emela izizalwane zezimbabwe eye-zimbabwe community in South Africa ubekhuluma ecingweni le-studio 7 ekhonale e-South Africa Inani lababhalisela ukuvota kuhlelo lokuya ebantwini olweBlitz oluqhubekela phambili libikwa lokhu liphansi kakhulu ikakhulu ezigabeni zeMathebeleland. Lolu hlelo likhangelelwe ukugqitshwa ekupheleni kwayonale inyanga kulungiselelwa uhlelo lokuhlela katsha izigaba leziqinti zokuvota oluqale ngozibandlela lusiyaphela ngoJulayi kulungiselelwa njalo lokhetho lomnyaka ozayo. Intatheli zindaba e-Studio 7 u-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abezeki abasungule ihlandla lesibili lwalolu hlelo lwabo mhlaka 10 yonale inyanga kamabasa bathi lugqitshwa ekupheleni kwenyanga mhlaka 30 mabasa. Lolu hlelo lwenziwa kulungiselelwa uhlelo lokuhlela kutsha izigaba leziqinti zokuvota oluqale ngozibandlela lusiyaphela ngoJulayi kulungiselelwa njalo lokhetho lomnyaka ozayo. Akulandwendwe endaweni eziningi lapho okubhalisela khona abantu ukuvota yonke into ihamba ngendlela kutsho abezeki.
Umqondisi wezeki wobulawayo umnumzana Innocent Ncube ukhuthaza uzulu ukuthi aye emahofisini abo elizweni jikelele ukuyabhalisela ukuvota.
Kodwa emahofisini sivulile wonke ilizwe lonke 63 districts and the 10 provinces kuvuliwe kuyabhalisela from Monday to Friday 8 AM kusesha u-4 kuyabe kubhaliswa abantu. Asimanga ukubhalisa ngoba umthetho esiwusebenzisayo kuthi khona i-voter registration is continuous.
Umqondisi wenhlanganiso ye-This Constitution unkosikazi Abigail Mupambi yena-ke ukhuthaza abasakhulayo ukuba bengadlalisi leli thuba basukumele phezulu bayebhalisa.
Mina ngiyakuthakazelela kakhulu lokho kukhona ngoba siyananzelela ukuthi izeki iyabonakala ezindaweni eziningi ezigabeni eziningi elizweni kathesi abantu kufuze sithathe leli thuba ikakhulu kwabatsha sigijime ngobuningi sizame ngazo zonke indlela ukuthi sibone ukuthi amabizo ethu akhona ngoba uzananzelela ukuthi sokusela amaviki amalutshwane kuzoba nzima ukuthi mhlawumbe masilesikhalazo zizwakale kufuze kathi sihambe ngokuningi sineke sure ukuthi amabizo ethu akhona. That's the only way esingangena khona kuprocess ye-voting ngo-2023 kuzafika isikhathi sokuthi kuyavalwa so kulungiselwe ukuthi abantu kube lokhetho ezwabona ukuthi sasesimilise sipitizela sesiminyezela ayisiko lokhu so mina ngikhuthaza ukuthi ikakhulu abantu akathesi asigijimeni ngobuningi sithathe leli thuba sibone ukuthi amazwi ethu akhona abhaliwe.
Wakhankasela ukuba abantu babhalisele ukuvota unkosikazi Cora Ndebele uncoma uhlelo lwe-BVR ethi luhle ngoba luhambisana lohlelo lokuthathisa incwadi zokuzalwa lezithupha.
Mobile BVR Outreach yeZek siyajabulela kakhulu njengabahlali uhlelo lolu siyabona bangaluhambelana lalo lemabhethi laba ID ole registrar lokhu kuyanceda ukubana umntwana athi nxa esetholele lezi zinto ade engalazo ama birth certificate labo ma-ID asuke lapha ahle qonde kulaba abezek afike arejiste. Okujabulisa kakhulu ukuthi abe-Mobile BVR Outreach yeZek bakhona ukubana bafinyelele kubahlali eduzane lokhu akuzokubanike uhlupho lokubana baye finyelela endaweni ezikhathana okutsho ukuthi lapha abathethe khona i-birth certificate le-ID bakhona ukubana bahle bayirejista baphiwe on the voters roll njalo bakhona abanye bethu ababade bengelawo even ama-birth certificate lama-IDs langabantu abakhulileyo okwehlula even kudala izimuli eziningi efica kungela ngitho umuntu olakho lokhu lokhu kuzenza ukubana wonke umuntu ethi nxa esetholile lezi zinto afinyelele kwabezeki lapha ahle afike arejista. Siyajabulela kakhulu lolu hlelo ngabe liyaqhubeka ukuze wonke umuntu atholakale wonke umuntu who's 18 and above appear on the voters roll.
UZulu ukhuthazwa ukuba aphume ngobuningi ayebhalisela ukuvota ukuze kungabi khona isigaba kumbe isiqinti esizaqunywa kumbe sihlanganiswe lesinye ngoba inani lababhalisele ukuvota kuleyo ndawo liphansi. Kunenhlanganiso eziningi ezizimeleyo ezisebenzisana loZulu kunhlangothi ezithiyeneyo zempilo ezisungule imikhankaso yokukhuthaza uZulu ukuba aphume ayebhalisela ukuthola ilungelo lokuvota ezigoqela nabezenkonzo. Iningi lazo zikhuthaza ikakhulu abasakhulayo ukuba baqakathekise ukuyabhalisa ukuze bathole ilungelo lokuvota njalo baphume bayevotela ikusasa yabo bekhetha inkokheli ezamela izifiso nendingeko zabo ngesikhathi sokuvota ngomnyaka ozayo oka-2023. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zakoBulawayo zithi umcimbi wokuthakazelela uzibuse oquthwe kuleli dolobho ngomvulo ubangele ukuthi abanini bamabhizimusi bathole inzuzo ethe xaxa ngoba inani labathengayo likhuphukile phambilini langemuva kwalomkhosi. Abanye abavela eHarare babikwa sebehle bazihlalela koBulawayo sebelinde umbukiso wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair oqala viki ezayo. Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi abanye bebengelandaba lelanga likazibuse kodwa bethabele ukubukela umdlalo wenguqu abaculi kanye lokuzobona izihlobo. Lo ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Uhlelo lokubala abantu olwe-census luqala kusasa njalo impumela ikhangelelwe ukuba khona ngemva kwenyanga ezintathu lanxa uhlelo lonke luzathatha inyanga eziyisithupha ukuthi lugqitshwe. Isikhulumeli sogatsha lwe-Zimstat unkosazana Message Demo utshele itantele izindaba ukuthi ubusuku banamuhla yibo obuzakuba
obubalwa khona umuntu kukheli ayabe elale khona ukuze kungabi lokubalwa kabili kwabantu. Ngesikhangele esiphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi obekhokhela isonto yamapostoli eJohani Masowe umnumzana Noah Daguda Momberume obhubhe ngesonto uzabekwa lamuhla emzini wakhe eBotha. UMomberume ufe eleminyaka yokuzalwa engamajumi ayithoba munwemunye 90. Leli phephandaba lithi abaprofita balisonto bebethe uMomberume uzavuka kwabafileyo ngomvulo, kodwa akwenzakalanga lokhu. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulabantu abane ababhubhileyo ngemva kokungqikilana kwemota yenkampani yamandla kagetsi eZETDC etshelele yaphuma emgwaqweni yagenquka. Amapholisa athi ingozi le yenze baba ngamathumi ayithoba minwembili asebebhubhile kungozi zomgwaqo. Solokhu kuqale ikhefu lePhasika. Okwamanje ke ngidedele emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umlayezo elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani abantu bakithi njani ngezindawo ngezindawo. Ah, kodwa abantu bakithi ningenu liyabona izinto ezenzakala ezikolweni lapha. Kodwa ngeqiniso amashona lawa akafundisa abantu abethu amatitsha la. Ende kabala ndaba labantwana bemathekelini ukuthi bayafunda kumbe kabafundi. Ngoba i-evidence iyavela. Ye-night abantwana basuka eHarare bezochitha emathekelini. Kanti bona laba abafundiswa ngamashona emathekelini, why bengapasi? Kupasa abaseHarare kuphela. Why? Why kupasa abaseHarare kuphela? Kungapasi laba abasemathekelini. Angithi ukuthi vele abantu bethu kabafundiswa. Abantu bethu kabafundiswa. Ende kabala kukhulu ukuthi abantwana bethu bayafunda kumbe kabafundi. Uthi uyabheka abogawule labo Joseph Chuma laba umsebenzi abawuza ngokukamba amanga. Awunjeni umntana kuma ngabe eze kubuza usugugile umuntu Joseph Chuma lo gawule ethi kathi kuzana uPF baba wawusebenza. Angithi umuntu lihlazo ukutshela umntwana ukuthi ngangiqamba amanga kuzana uPF. Ngithi lizwe li right kulizwe libonile liphelile ngalendlela le. Umntana wakho ngeke umtshele ukuthi wawuqamba amanga kuzana uPF. Why ungafisi ukuthi ube lesikhundla esingcono ukuthi ozatshela umntwana ukuthi masenza into enje umntwana yabona ukuthi ubaba wami wayisebenzela ilizwe esenza lokho. Manje ngeke utshele umntwana ukuthi wawuqamba amanga. Ende uqanjiswa amanga njalo abantu babhekile ukuthi umuntu uqamba amanga uyaguga kusasa kala center yasala lapho into ezenzeka kube ugawulelana.
Sanibonani, sanibonani bakithi, sanibonani balaleli nabasakazi be-Studio 7 umhlaba wonke jikelele bakithi. Ye, okhulumayo lapha lichakwana elikhulu, okhuluma esemzini omkhulu wase-Diepsloot kwelase-South Africa, ngokuzalwa esigabeni sakusihoko kwelase-Plumtree. Ye, akonto ekutheni engiyikhulumayo abantu bakithi. Paula nje mayelana lezimemo zokuthi amabandla aphikisayo ehambele umbuthano obuwenziwe kuthiwa ukukhunjulwa usuku lwenkululeko Independent Day. Hey, kunzima abantu benkosi. Abantu be-CCC leyo benza iphutha elikhulu kakhulu okuzenze ukuthi esikhathini esizayo bazisole kakhulu nesinqumo sabo sokuba mdibu munye nezano PF bethi bagubha usuku lwe-independent. So izano PF mina ngikubona kwami kulelanela seZimbabwe yiyona abantu abangasayifuni. And then ma usubonakala wena umdibi ndawonye nayo, hayi angiboni impela ukuthi isinqumo lesi sibe nokuhlakanipha phakathi. So ke anyway, bazozwa ngebhandla, bazozibonela nabo ngoba mpela laphana bekungumbuthano wezanu PF. hayi ukuthi kona independent independent yezano PF yobe khala uzosebe khala abanye bethu hayi kubonakala sekudotshe isithombe sikamnanga we yes of course kanti ku right kanti nalibe niye endaweni yabo mani endaweni yabo ma ufike emzini wami uyothola ngiphila ngale ndlela engiphila ngayo emzini wami hayi indlela yokuphila ngayo emzini wakho wena so geba kithi hayi fundani ukuhlakanipha yabona lilwele okuliqiniso ngamanani ingahlanganyeli nabo nimeni seqinisweni against them yabona ngoba ayikho into enizayisebenza nonke nezano PF nithi nanibambisene nibambisene ngaliphi hayi bakithi come on man hayi anyway asibonge amen kulenda
studio 7 studio 7 njani wasakazi bethu lisakazo lendawo ezimnandi ezingathatha ihlangothi hayi siyabonga mpela izindawo zeZimbabwe ziyazizwa loba singapha loba si out of country siyazizwa mpela kungasini studio 7 hayi basikwazi konke okwenzakala ekhaya lapha leZimbabwe hayi namhlanje uthanda ukuphawula ngobaba ungondoda lo umnangako umnangagwa uzoyenza independence kubulawayo kwenze njani namhlanje uzoyenza independence kubulawayo after 42 years namhlanje kune gigi bethu uzoyenza independence kubulawayo usezwe iMRP sithi sifuna ukuphuma eZimbabwe nangu segigi masesezoyiza independent kubulawayo uthi imphakazi vele kayikakhuleki lokho asikufihli lokho asikufihli umnankagu uyakwazi umntu kakwazi asikufihli ukuthi umthwakazi vele kayakakhululeki ematebuleni ayikakhululeki engazibe uyezoyenza i-independence yakhe laphana kobulawayo umnankagwa imthwakazi ayikakhululeki sinikile izwe lethu sifuna ilizwe lethu mnankagwa ye u-42 years umgaba uzohafa engazange wabuya izoyenza i-independence laphana kobulawayo kodwa kuthiwa imatebuleni ikhululeki ikhululeke ngaphi apho khuleke abantu baseharare le ngoba i-independence yonke lokho kuthiwa uzibuse kwenzelwa khona le harare ngoba yibo abakhulekileyo namhlanje usezwe i-MRP sithi ifuna ukuphuma eZimbabwe usegijima sesithi ye ufuna ukuzeza uzibuse kobulawayo lapha khohlwa khohlwa ake sikulandele thina mnankagwa thina sifuna ilizwe lethu imatebuleni lethu kusiphela sphume kubo umakhelwane wethu sicani isawuda makuvuma la uzeza independence aye lafana kubulawa uthi ye uzozama ukuzosivala mehlo xa sivalekile thini thina seseyinye iagenda baba sesingenye iagenda sifuna ukuphuma eZimbabwe lapha sirozwa ngamadrinki thina sifuna ukukhulula abantu abethu kanti sibaza khulula behlipika njengathi thina ngoba gcwele yonke indawo laphana itholotsho yini blawayo yini plumps yini sibusuke sithi sikuindependent yiphi leyo independent uzibuza simkhulisayo thina siyabantu bematebuleni uphi lo zibuza asilazibuze thina laphana sifuna ilizwe lethu MRP hayi sikhulule laphana qunye ilizwe lapha singakuthola ukuphumula ma ilizwe lingaqunywa lapha hayi khona ukuthi isipesi lokho esikhangele sikhangelane nombulalo nje omnankagwa hayi sifuna ukuphuma sibile eZimbabwe laphansi izimbi sol hayi 42 years ukusizwa izindependent kobulawayo ngaliphi uzama ukuzovala obani xa unto sivalekile ayifundwe leodi yabantu bezanu p f beyizwe kodwa asogcwela ngakhona abantu bavele khona leha empumalanga esibegcwela khona ematibuleni ndingapha sokungathi ivele ilizwe silingelabo lonke leliya
iyaxolisa ngumpangazithathe ehaboroni eselilomnyaka lingamthinti kodwa sizadanisazo kubini nxa singakhulumi kuhle kumbe nxa abanye libakhethayo libona ukuthi bakhuluma ngcono ngale yasibikela lingaphokuthula
ngiyabingelela kustudio 7 ngibingelele bonke abasakazi bestudio 7 ngibingelele bonke abalali bestudio 7 okhulumayo uhelothi wakasibanda odabuka egwanda esigabeni sasentembe ngaphansi kophahla lukababa umasuku ngibonge ithuba ngibonge umsebenzi omuhle esiwuphakelwa istudio 7 mihla yonke yamalanga ngikhuluma ngkwele South Africa ngithanda ukuphawula kakhulu ngodaba lolo olubizwa abantu besindebeleni abathi uzibuza thina njengabantu besindebeleni inkululeko asikayitholi lalolo suku oluselebrethwa ngabantu bathi uzibuze thina asiluboni ngoba abantu besindebeleni yibona abantu abaningi abaphila kwamanye amazwe abantu besindebeleni yibona abantu abathathelwa imisebenzi abantu basempumalanga ungabheka abantu basempumalanga yibo abathatha imisebenzi yasemathebheleleni abantu basemathebheleleni abasebenzi ngisho lasezikolweni kufundisa abantu basempumalanga kodwa bakhona abantu basindebeleni abajabulela lolo suku kuthiwa kuzibuse thina njengabantu basemathebheleleni njengamandebeni asiluboni lolo suku siphila kwamanye amazwe ngoba thina sisadinga iqembu esolufotela elizosikhulula. Ngiyagqugquzela futhi njalo ukuthi abantu basemandebeleni, abantu basemathebeleleni, asivoteleni iqembu ezikwazi ukuthi lizosinikeza inkululeko. Sizophila kwamanye amazwe kuzivela ithuba lethu lelo ukuthi sihambe siyozikhulula thina ngamavoti wethu. Ngiyamthanda umqondiso moyo ngoba bakhona abantu abavale kamehlo kodwa uhambe bavula amehlo. Sesikhathele thina ukubuswa ngenkani kuleli yalizwe, sikhathele ukubuswa ngenkani. Le nduna zakithi namakhansela ezisebenzela iZanu PF aziyeke ukunikeza abantu bempumalanga izitendi emhlabeni wabokhokho bethu. Ibanikeza njalo umhlaba ezitendi emhlabeni wabokhokho bethu. Cela ukuthi uhulumeni adale amathuba omsebenzi lapha emathebeleni, abantu basemathebeleni labo basebenze, sikhathele ukubuswa ngenkani.
Utegeni leyi MDC yakho lele zanu MDC izani igene kakhulu. Mawuyazikhola ukuthi wonke winile 90 zani winile ngoba igeme kakhulu. Ithola amanye ama-MPs ayi-2 angisapoti le-MDC angisapoti nasapoti zabo, but ngikhuluma iqiniso njengoba linjalo. Wena nto uyisapoti efuna even izaphi sitaswayini sithi ukuthi intwana or umqondisi or izaphi lo mqondisi lebambana asikhuthu anale ngabambana lezami lekwena kanti amashona lodavela futhi mhlawumbe labelenza umqondo omuhle futhi ebantwini besishona.
Sakazo buhle sabona sanibona sanibona. Mina ngiboni indingeko yokucelebrate independence yaseZimbabwe at all. Angiboni impela ngoba rather that's wasted nje of resources and money for nothing. Yabo, that was independence yangona ingaphi kathi when people are suffering like this. It's not even necessary actually to talk about it. Ngoba abantu siyakhuluma ngakho lokhu but kungalancedo at all. Kuncedani khonoko ukuthi sibe sicelebrathele abanye abantu a few individuals actually who are enjoying soft life omnangagwa nabangani babo. Yabona, so it's just useless nje. Independence ngiyani vele eZimbabwe. Siye sathatha nawubuse abelungibabe sibabheta kuthi had it been that sub kumele abelungibabusa throughout. Mina according to me it's much better than ukuthi abantu behlupheke kanje eZimbabwe. Siyahawulisa, siyahlekwa ngabantu, you know, everywhere. Lapho sithi as ngenxa yombuso wamashona nale yambuso yabezana yabona. These people kuyabonisa ngonokani ukuthi imvelaphi yabo vele they were never organized in any way laba bantu yabona. Babonga nje ukuba nini nakuthi babusa ilizwe bethatha ilizwe labalibuse balibulale 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 yabona. Yeah, just what benefit actually if we actually gained from independence yale or kuyini okuthi esikubutholileyo abula vele yabona. Udoti independence yokunuka nje yabona. I'm saying this out of really anger. Ngizondile vele kakhulu nangiphilani Dlovu.
Salibonani, salibonani kustudio 7. Mina angivumelani no George Mkhwanazi othi yena ukuhamba kwe-CCC ku-independence waza athatha iphunga lezanu bagcine benuka njengezanu. Hhayi, mina ngivumelani nombono lo ngoba laba bantu siyabavotela bangene kuphalamenti. Kuphalamenti bahlala nezanu PF yakhona, so akusamelanga baye kuphalamenti lapho sibavotela khona ukuthi bayelungisa izinto ngoba bazothatha iphunga lezanu banuke njengezanu. Hhayi Mkhwanazi, that's ipuwa analysis le wenzayo. Umathanda la ngisekiseki.
Ye, livuka njani kustudio 7? Livuka njani? Hayi, thina siyavuka. Hayi bo, besicela ukuthi lo jaha lo kuthiwa ngumhlanhla lo ohlale evusa abantu ethi ye uvingelela obani uvingelela obani, asokuvingelelana la sifuna abantu abaletha imbono. Akume kancane wena jaha ngento yakho leyo wena nhlanhla kumbingwangaphi ngaphi loku usitshela abojoshua bakho labo. Sicela ukume kancane, xolele baba, thina laba silindele imbono ezwakalayo.
Leyo ke bekuyimlayezo yenu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine uthi ilizwe lakhe alisoze livumele ele Russia lilithathela ingxenye yalo lanxa selihlaselwe ngamabutho akwele Russia asetshiye indawana zelizwe sezingamanxiwa kwabhubha abantu abaningi kakhulu. Lokhu kwenzakala ele Russia seliqinise umkhankaso wokuhlasela iningizimu yalelo lizwe.
isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Operation Dudula, umnumzana Nhlanhla Lux Dlamini, usefunge wagomela ukuthi abokuza bazawukhomba olotshwala. Inani lababhalisela ukuvota kuhlelo lwekhomishini ye-ZEC lokuya ebantwini olwe-Blitz lokhu liphansi kakhulu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama. Nxa lifuna ukulalela indaba zethu lingaya ebulenjini ku-www.voandebele.com. Libe losuku oluhle.